Free Voters Roll is highly sensationalized. Ikhwezwe imizwa ngento engekhoyo kuground. I-Voters Roll ibivele ikhona sisukekhethweni lolo lwedlulele. And i-Voters Roll ikhona sesiyefika kulolu khetho luzayo. I-VAC yikomishini e-operator ngama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So i-VAC layo ungayibona ithingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyayenza kumbe kakuyenza. So kusiya ngezikhathi layo ezifiwe nguhulumeni. Into engethuthwayo ngabantu asebekhala ne-Voters Roll bakhala ngayo manje ukhetho luseminyakeni ozayo. But i-Voters Roll ibivele ikhona. Laba bantu sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo. But kathesi i-Voters Roll need cleaning ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukusela kukhetho olwedluleyo kusiya kukhetho oluzayo kuyabe kunabanye abasishiyayo, kunabanye aba-renounce ama-citizenship, kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyithole uyifanise ukuthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhetho.
Kunengi okwenzakalayo. Ye, kodwa khonapho moyo nxa sikhangele kodwa kulabanye phela bakhona bathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani kumbe imali niki njalo bathi bayayifuna.
Right. I-VAC i-board thethethe umhulumende ukuthi ingaze yakhupha into ezimaniki-niki ikhupha into ezichachayo ezizancetisusu. So manje isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimvamva inika uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazo lezinto ngoba kusasa uZulu yena lowo oyabethole into ento ezingaqondanga kuthiwa ngajika athi hhayi khathi ngani umoya nangu lapha ku-Voters Roll kodwa lithi umoya utshonile ngomnyaka odlileyo. Thila abantu abangaba yi-16-17 million and i-VAC yi-board elihlekana kubuze bakliye bameke sure ukuthi ukhetho olungakabi khona wonke umuntu oku-Voters Roll ngumuntu ophilayo ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kaso exercise engaphomba ukwenziwa nje ngemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngisuka mina ngiye nje ngingangayicela i-Voters Roll ngo-2018 siceda ukhetho ngahamba futhi ngayacela i-Voters Roll 2019 ibiphume VAC ngacela 2020 ibilokhu iphume VAC 2021 ibilokhu iphume but manje engawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo asezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi barejiste ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga bathi kayithathwe yithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ubuthole ukuthi umuntu uyafika athi hhayi mina isihlobo sami lesisathona nyakenye but siloko sikhona ku-Voters Roll bazame ukuthi banqabele lezo zinto.